soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abalezi moda kazibe roadworthy bazirejistwe zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imoda ukuthi zithwale abantu.
Lusizi ngokuthona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebeleland esokuthi akhulume udaba lwe-ground lomgabe ngesikhathi vele lelo dabala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla leZaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi we-rumba u-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezupho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Emabhasini la obona ngenhlelo zemota zokuhambisa kuleli bandla umnumzana Clement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala lomlomo ngemask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhleze sithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemchova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapholisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezupho kodwa zithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhataliswa imali yefayindi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, echolocho ayikho izupho, amatitsha okuthiwa kaye fundisa emaphandleni uzahamba ngani njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale ye-COVID ukuthi uthi abantu bahle batshabalale, bakhwehlelane, baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani zinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa?
Mina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele i-constitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi, i-depression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlonga bakhangelane lesilo, hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self-defense. Uma wena sobona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo yizimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise. Kungenani sithi iprivatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy, baziregistwe, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama-RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo? Yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejista linqaphe kuvote ingcosana. Mahlabe Zulu, vukanini.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebe izigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane libulele abalichumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Wayengumanje wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Bavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela wayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axolise ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoqazo we-Gokraund. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wacina ebaleka eZimbabwe wahlala kwelebhelethane. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMgabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokutshona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelendi esokuthi akhulume udaba lwe-Gokraund lomgabe. Ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume, bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi Gokraund.
Akubeke sibule amafitshane ngakhonokho.
Uba Mkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele uMgabe beku-meeting amtshele ukuthi avume i-Gokraund, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi se-Gokraund. ngabe kwakwaba kuyinhlawulo kuyikuxolisa kuyikulabhela osekuhambele ubaba umkandla i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo lo mgaba wakhona sezewahamba layo kuphele sukubonayo ku-government kathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha kodwa ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba uze kube le ndlela engqubela phambili kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo kwenziwa ngubani sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani kodwa okuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe sikhumbule abantu abanjengabo umkandla lalapho abanye abashabalalayo liqiniso kumele likhulunywe.
Lo umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi, umlilo wamagetsi, ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu, 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho, izindlu lokunye ezabelweni ezishiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbusontini, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakho nasibili beyiliyana ukuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva, hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezulu ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu sizwa kuthiwa bafisa uncedwa ngani ngokuzwa kwakho khonapho?
Yeah, I think ngenxa yokuthi kushiwa lezulu elinje eliflada izindlu, into yokuqala efunakalayo shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term ama-immediate needs, ukudla, lento ezinjalo njalo. So esikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement amaningi nxa sefladile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi ku-vacuume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But into eqathele yokuqala vele yi-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuningi.
Ye, so ungabatshela usithini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje, anje besixoxa nje vele ukuthi mina bonke embazi ukuthi ngo-Ida vele hhayi, omama ukuthi ngo-Ida vele babe anthwa balolaka. So mbona nganikho kwenzakaleyo, ikwenza kankulunkulu, akula nto esingakwenza. Oqatshele ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded, ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded, zama umzamo wokudinga i-alternative shelter for now. Lokhu kwenza kankulunkulu, akulati esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbusontini obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
It icala le Supreme Court kwele Melika lithi kalisuze limise okwamanje umthetho esabelweni seTexas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna idaleleli likumise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala ukukhipha izisu. Isabelo seTexas City akumelanga umuntu akhiphe isisu esesilenyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yiTexas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba ulakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapolisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamajumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshengelwa ukuba ngabalecaja. Amapolisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecaja la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abagoqela abangamajumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamajumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngumalecaja eTaliban. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha kwaZemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael Studio 7 uxoxa lomnumzana kwaZemba ngalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ekubeni senge ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no, into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations. Zizobona ukuthi ilizwe leli sikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Ekho ibhuku leli sithi The Struggle for a Free Zimbabwe because asikaqedi kula lokho sisilwa ukuze sizikhulule.
Njengo sakhula ayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolugwalo?
Okungenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaye, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolu gwalo ukuthi ngiye le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhlizweni. Ngikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngibhale leli bhuku elizotshengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Sikhangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani. Njalo lesi sitha siphetheni, sijonge ukwenzani. Okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu beseZambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho ikanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza. Njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke beZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota ngiyathemba ukuthi ibhuku lami lizakhuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela, bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye.
Kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuku akufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe?
Ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi, kustruggle for a free Zimbabwe, kustruggle ye democracy ukuthi sisuka ngapi, njalo sisiya ngapi, njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi. Njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi, babone ukuthi sitha esila laso it's bigger than what they think, and bafunde ukuthi sibambane njengentsha, sibambane njengelizwe leZimbabwe, bafunde ukuthi to protect their own vote, bazwisise kahle kahle lembali yeGugu Round ukuthi yasuka ngapi, njalo isiya ngapi, iqonda ngapi, kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yeGugu Round. Ngoba kunje sikhuluma ngeGugu Round, abaningi ungakhuluma le ntsha phandle, ngithema mbhalele ibhuku ngingaxoxa ngelabantu abatsha kakhulu, ngibabuza ukuthi lizwisisani ngeGugu Round. Abaningi babekutshela ukuthi asikwazi ngakho, akwadlula it's past, but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi iGugu Round yayingasonto encane, it was a genocide.
Hayi, isikhathi sesedlule kumangoyi, nyasha gqiba lengxoxo.
So abafuna lolu gwalo bengangithinta ku +2637764981833.
Lo umnumzana Nyasha Kwazemba, umlobi wogwalo olulesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. Obexoxa ecingweni lo Michael B we Studio 7. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Bafana Bafana ilase South Africa namhla emini. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors laseZimbabwe kanye lele Bafana Bafana lase-South Africa kungeleleni lisekulitshayela emambuleni limpumela ichiwo mabili la maqembu lomhlomelo wodwa ngalinye kwisipasika Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancintisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliswa Ndlovu uthi umdlalo wanamhlabe kuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi, ngingazi ukuthi kumbe ukuthi ama-players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya le-South Africa layo. Lamhle bengandlaleli okungicaceleyo, ngingazi kumbe ikhokho nokuthi ligi yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukukhwalifya thina eZimbabwe.
IZimbabwe le-South Africa zikusipha sika-Group G ndawonye le-Ghana kanye le-Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku. Ngomvulo mhla ziyisithupha iqembu le-South Africa lizemukela ele-Ghana kuthi eleZimbabwe lizavakatshela kwele-Ethiopia ngolwesibili mhla ziyisikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezu kwezibaya ezilitshumi azafakwa embizweni yaxegwe. Kugcine kusele amahlanu okuyiwaza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-Qatar ngomnyaka ozayo. Umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-South Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane ele-Black Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns lase-South Africa kudingwa intshantshu zesigaba se-COSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalo nyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday namhlanje lomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda. UMadala Boy ucula ekwele South Africa njalo idlalade lakhe leli lilesihloko esithi Impi Yamatshe. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Boy, ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebeleminyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe
emculweni lana ngiqale ngo-1986 ngisafunda phela ngumfana wasesikolweni ngiqala music kwaze kwathi ke ngo-1997 ngemva kokuba senge ngacula lamaye amaqembu afana lapho Ndolwane Super Sound ke ngingomunye womsunguli walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala ke ukurekhoda idlaladla lami lokuqala. Ngiyaziqhenya ukuba ngizalwa intombazane yasesikhalangeni njalo ngilakho khona lokhuyana ukuthi ngingumuntu waseMalawi ngilinyasa ngizalwa ngubaba okuya eMalawi.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede jika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Litholakala njani idlalate Dallas?
Mangabe ufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku 081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amasu?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena uAleni ukuthi sikwazile ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from kuya e-England landa ukuthi ezokwenza idlaladi lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala ngisana wona nejikalanga abanondiziwa kwazo ngiyentalazi. Sibonge kakhulu nakubalandeli.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Allen Ndoda ngale.
Siuphiwa ngu-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlalade lakhe elitsha alithole ebambisane lo-Allen Ndoda. Bacula ke bese-South Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance elikhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezukho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiki obulawa njalo elilunga lebandla lezaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.